siyabonga endimi yakhe ngokusethulela ezosuku ngolimi lwesiNgisi. Le tshana njani mthwakazi omuhle, siyalamukela kustudio 7 ngolwesine mhla ka 10 ngoNhlangula 2016. Namhlanje ngomhla ka 16 2016, selethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza singapha eWashington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa achitha ngodlame umbuthano wabuntanga bomanyano etajamuka benanza ilanga lomntwana wezwekazi leAfrika.
Yiko besithi akumelanga ilizwe liphiwe imali.
Ya kodwa siyakwazi ukuthi iIMF nxa inika abantu imali ayikhangeli into zamalungelo.
Ibandla leMDCT limanyana lele-PDP ekwethuleni umbiko osola inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali e-IMF ngokufuna ukukhumisana umlota lohulumende weZimbabwe. Abakumsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe bancoma umbukiso wehlanganani sanganayi oqalela namhlanje kobulawayo ngokubuyela kuleli dolobho ngemva kweminyaka usenzelwa eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa achithe ngodlakela umbuthano wabuntanga bomanyano wetajamuka benanza ilanga lomntwana wezwekazi leAfrika ele-International Day of the African Child. Ontanga laba bavela kumabandla achiyeneyo. Abanye babo batshaywe kabuhlungu kwathi abanye babotshwa. Ngemva kwesehlakalo lesi kubikwa kulabanye abasakhulayo abasuke baya emhlanganweni obuqoqwe ngumansipala weHarare ehoteleni leRainbow Towers lapho obekuxoxiswana khona ngodaba lokuguqulwa komthetho wezabelo owe-Local Government Amendment Act. Balandelwe ngabasakhulayo beZANU-PF batshaywa kabuhlungu. Sixoxele sikhulumele somanyano wetajamuka umnumzana Promise Mkhwanazi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuthina sase sitshele amapolisa ngoba thina sibona ngani impumela lomthetho elitsha liyasizimela ukuthi abasingatshelanga amapolisa. Ngalokho ke sibuthene bakhankasela leli langa kwakuyi-riot police ukuthi sisuke lapha besikhona, kodwa siyakele sathi hhayi size sisuke singaqeda esiyenza ngoba into sizenza lapha sisemthethweni njalo ngamalungelo ethu ukuthi sizenze. Sa-addressa abantu baqeda sesiqedile abantu be-riot baqala ukuyitshaya abantu gijimisa abantu idolobha lonke, kodwa untanga balili kwethiselwa basukile nje ngamapolisa khona bakhathi ukuhamba bank by bank be-addressa abantu ebebekuma-tube bebasikhathisela i-cash crisis ukuthi kuvela ngaphi ibangelwa yini njalo kuyini okusize sikuyenze ukuthi i-cash crisis le iphele. Kodwa sizothola amanye ontanga ababotshiweyo abaningi namuhla, abanye bangikhona bagoqela i-benefit ngadiyeyo usekretary we-province ye-NDCT ade bemkhankasweni lelayo ubantu ngabantu bezalo bamtshara bamlimaza.
Manje ababotshiweyo selizwile ukuthi baphethwe njani njalo bangaphi?
Ababotshiweyo siyabadinga sikhuluma kuye, kodwa siyazi ukuthi bavalele eHarare Central Police Station. Amagqwetha ethu agijima ngikhuluma nje ukuthi bazi ukuthi bathathwe ngeni, bathethwa qala bani, njalo izohamba nje ukuthi baphume nje ligazi ukuthi labani sithi abavele bebebotshiwe. Sikhuluma kwanto emgwaqweni si-addressa ngokuthi umuntu bakhitshwe ejele ngokuchazi makwelihlu ngoba abalacala abalethileyo balezihlale ethengisela ukukhulela kwabo nokunzima okuthi eZimbabwe kuswelakala kwemsebenzi, kuswelakala kwekudla, kuswelakala kwemali, kuswelakala kwakho konke nje ukuthi zikwanteke kuthela empilweni yabo.
lo ngumnumzana Promise Mkhonanzi isikhulumeli somanyano wabuntanga bamabandla atshiyeneyo phansi komanyano wetajamuka obekhuluma ecingweni lo Chris Gande Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje ngesikhathi leSouth Africa lithakazelela iminyaka engamachumi amane kwedlule umvukela wenkululeko yabatsha mhlaka 16 ngoNhlangula 1976, intsha yeZimbabwe kweleSouth Africa ithi ubunzima bempilo obuyithwalise amagabha avuzayo okuveza sobala ukuthi inkululeko kayikatholakali eZimbabwe. UBenedict Nhlapho usibhalo ludaba.
Kwangolwesithathu ekuseni mhla ziku-16 Nhlangula ngo-1976 lapho amakhulu abantwana besikolo lokushini leSoweto kwele-South Africa bavuka njengenjwayelo belubhekise esikolo, kanti kwakulusuku lokugcina kwabaningi babo. Ekufikeni esikolo izinkulungwane zezifundi zangena ezitaladeni zitshengisela ukuphikisana kwazo lo mthetho wamabhunu owawusithi izifundo zonke zifundiswe ngolimi lwe-Afrikaans. Ixuku labafundi leli lathi lifika esitaladeni uVilakazi duzane lendlu kamuyi uNelson Mandela owayesejele ngaleso sikhathi. Afike ngasadlanga nkotshana amabhunu abafafaza ngenhlambu, kwafa abantwana bedlula amakhulu ayisithupha. Lobanje ngo-1991 yinhlanganiso ye-Organization of African Unity, SE-African Union, yethula ukuthi leli langa sekulilanga lokunanza inkululeko lamalungelo entsha. Abatsha beZimbabwe kwele-South Africa bathi balokhu bengakatholi lawo malungelo akhulunywayo. Omunye wabatsha labo umnumzana Kanisha Sinkala uthi impilo isinda njengetshe kwele-South Africa lapho abezekhona besithi bazodinga amadlelo aluhlaza ngemva kokuba kwelabo ilizwe sekumele ukhula.
Sokumele sicatshe omunye umuntu ugcine sibafost ukuganga, abantwana abangamantombazana baphenduke babe ngokunye ke sebesemazweni. Kubuhlungu.
Uthi le migwaqweni bahamba becatshela amapholisa njengoba besenziwa amasela bengantshontshanga, izakhamizi zibanyonkoloza ngoba selizweni kanti imvumo balayo. Intsha ibandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Tswangirai bona bathi okubuhlungu yikuthi iZimbabwe siziyabalekelwa langabantwana abancane abangazilutho. Unobhala osakhulayo kuleli bandla unkosazana Hazel Bishop uthi abanye balapha abantwana bagcinwe ethempelini le-Methodist eSoweto, ngakho bakhethe kunanza lolu suku ngokuyachitha isikhathi lalezi zingane.
Sibona kungcono ukuthi sibuye sizochasa abantwana abangama-abandoned migrants, size bahekela sicocisane labo sibasize ngemsebenzi yezandla.
Wayengumlweli wempi yenkululeko umnumzana Makahlela Dube uthi kulusizi ukuthi ngemva kwempi yenkululeko yeZimbabwe eyachitha igazi eliningi kutholakale intsha isintula lamazwe ngenxa yokwehluleka kwababusi.
Noma sesingenile kulo mbuso, umbuso wakhona akuwona umbuso ophelelisekileyo. Inkululeko engokhoyo esemaphepheni kodwa isakhala ngento efanayo.
Unkala yena uthi inye kuphela into abafuna ukuyikhuthaza inkokheli zeZimbabwe ngesikhathi benanza lolu suku lwamalungelo abatsha.
Thina sithi kulaba abakhona sekwanele, sebedlulekile, ababeke phansi. Kanti manje njengoba abantwana bakhona sebesiba ngamaxhegu, bona amaxhegu bengaphuma.
Ukuthaza njalo lamazwe Afrika ukuthi ekele kuvimba imingcele njengoba kuyiyo into athi isidale ukucwasana ngobuzwe osekubangele imfa yabaningi kwele South Africa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Amabandla athi LMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswangirai lele People's Democratic Party elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti abambene namhla ethula umbiko osola iqula lenhlanganiso yephathi samazwe omhlaba ngemali e-International Monetary Fund ngokufuna ukusebenzelana lohulumende weZimbabwe. Lokhu kulandela imbiko esivezwe liqula le-IMF eliselizweni elikhulumisana lohulumende elithi ilizwe lilakho ukuthola njalo uncedo oluvela kulenhlanganiso. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kuchera utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi okukhulunywa ngamabandla la kuyize ngoba lawo ayeqonqosela ukukhumisana umlota le-IMF kanye lohulumende weZimbabwe ngesikhathi sikahulumende womanyano.
Ikukhuluma nje njengamabandla aphikisayo, kodwa nxa sizakhumbula sabona ukuthi ubaba uTendai Biti owaqalisa inkulumo lesi nabantu be-IMF. So ngibona njengani ukhuluma nje owamabandla aphikisayo kodwa abanye bangkhona ngeke ba labo ba involved undaba le ngoba iba baqale yayene
bathi bona ukakathesa kulazibonelo njalo lalokho ababe sithi kona kuqale kwenziwe njengokulungisa ilungelo likaZulu lokunye kunjalo lokho kungaguqulwanga yiko besithi akumelanga ilizwe liphiwe imali
ya kodwa siyakwazi ukuthi IMF enxa inika abantu imali ayikhangeli into zamalungelo siyakwazi ukuthi IMF enxa inika abantu imali kumbe enxa inika amazwe imali ikhangela ukuthi lilandela yini eliyena navumelana ne IMF isivumelwano lezo yizo engithi mina uba kutendayibithi even ngezikhathi ze inclusive government amalungelo abantu bengahlonitshwa siyakwazi lokhu kodwa bebefuna imali ukuvela evela ku-IMF akula nto etshintshileyo lapha yikuthi nje iZANU-PF isibusa yodwa kodwa angibonanga ukuthi amalungelo abantu ake ahlonitshwa even during isikhathi se-inclusive government
umnumzana Masimba kuchera ingcwethi yecubungula ezenotho obekhuluma ecingweni lo Chris Gande Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje umeli weMelika eZimbabwe uambasada Harry K. Thomas uthi eZimbabwe lelizwe lakhe ngamazwe alobudlelwano obuhle lanxa nje kulesitsheziso zenotho ezafakelwa umongameli Mugabe labanye bakhe iMelika. Uambasada Thomas ubependula imibuzo embuthaneni obizwe ngabenhlanganiso ye-263 chat eHarare. Uthi njengomzekeliso ilizwe leZimbabwe lathengisela eleMelika impahla engena kuzigidi ezingamachumi ayisikhombisa nyakenye. Kwathi eleMelika lona lathengisela eleZimbabwe impahla engena kuzigidi ezinhlanu. Umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe owehlanganani Tourism Expo oqale lamhlanje kobulawayo ababukisayo besithi ukuza kombukiso lo kobulawayo ngemva kweminyaka osenzelwa eHarare kulakho ukubalethela amatuba amahle kumabhizimusi kubika unompumelelo moyo.
Obona ngezokuthengisa kwewetela yeBeachwood eduze legcekeni lendizamtshina eOR Tambo eSouth Africa, umnumzana Jonathan Lunga, yena ubike ukuba bakhangelele ukuthola amathuba amahle njalo bayaqala ukuzobukisa ehlanganani.
Ukungenze ngeza lapha ngibuya eJohannesburg ukuthi iSouth Africa inabantu abaningi abeza lapha kobulawayo bezovakasha njalo ngokunjalo kunabantu abaningi abasuka eZimbabwe besiye South Africa ikakhulukazi abantu abalapha kobulawayo.
Othunga ethengisa impahla zemasafari unkosikazi Zanele Kondo ubike ukuba bayathokoza ngokuhlelwa kwehlanganani ngoba sebefumane abathengi abatsha abasuka kwamanye amazwe lakuleli.
Yathunga isafari we lama uniforms abathathungela ama hotels lama camps isanganayi siyasincedisa ukuthi sithole ama clients amacha from outside the country lama local clients sincedile kakhulu ukuthenga ukuthola abathengi.
Imakhokhoba constituency ibambene le Joshua Nkomo Museum labo bayabukisa belenjongo yokuthengisa imbali yempi yenkululeko. Omele ihofisi kameli wedale lephalamende emakhokhoba umnumzana Edward Ngwenya ukuthaze abantu ukuba bayevakatshela emakhokhoba kunye lezindlu ezazihlala umuyi uDokotela Nkomo.
Sizama ukuthi sitshengisele imakhokhoba ngoba yiyo eyiyo eyabisa ubukhokheli bonke obukhona phelizweni okuhlanganisela lopresident wethu. So sizezama ukuthi abantu bakubone silapha nje sizakwenza le township tourism ukuthi sizacela ama-tourist asuka lapha avakatshele izindlu zethu ezazihlala onkomo ezazihlala omzenta ezazihlala bonke iy'nkokheli zoni zesitajason ziyaphaphamuyo.
Abamasiko labo bayabukisa ngoba ihlanganani yalo nyaka iqakathekisa ezamasiko. Unkosikazi Josephine Sibanda laye ubebukisa amayika akhe nemigcozo ehlukeneyo.
ngizosebenza zamasiko ngilapha ihlanganani
abacecisa emithimbeni ehlukile labo bayabukisa umnumzana Tinashe Rodrick osebenza eThandos Events ubike ukuba bayacecisa iloba yihuphi umthimba
as long abantu behlangene siyabahlanganisa senza ilanga labo likhumbuleke isanganayo isincede ngoba isilethe lapha okulabanye ama potential business partners esingasebenzelana labo esingabaziyo abavela ngaphandle kwelizwe abanye ngabakhonapho but bavela kwamalunga akhashana lelunga esihlala kilo thina
umsekeli kamongameli umphelekezela Mphoko nguye ozavula ihlanganani yesifica munwemunye kusasa abathengi abaningi babikwa besuka eSouth Africa abanye emhlukulweni weMiddle East eAfrica eEurope eChina eAsia ePacific leAmerica eleSouth Africa yilo elilezethekeli eziza eZimbabwe eziningi uma kuqathaniswa lamanye amazwe ngimele iStudio 7 ngikokulawayo ngingunompumelelo moyo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Barack Obama sefikile edolobheni le-Orlando lapho wadutshelwa khona abantu abangamashumi phose amahlanu ngumuntu onakanelwa ukuthi ngowenhlanganiso yabahlamuki be-ISIS. U-Obama ukhangelelwe ukududuza abafelwayo labasindayo engozini le eyenzakala endaweni yokuzithokozisa i-night club yezitabane. Umkhumbi wakwele Egypt usuthole izihlepho zendizamchina eyawela olwandle ngenyanga edluleyo kwafa abantu abangamachuma isithupha lasithupha. Abantu kade besemhlanganweni wakobulawayo wokuhlaziya inguquko emthethweni wokubuswa kwezabelo owe-Local Government Amendment Bill bakubeke sobala ukuthi kabemukeli ngitsho lakancane inguquko efuna ukulethwa ngumphathintambo wembuso yezabelo umnumzana Xavier Kasukwere besithi angadingi ukubasebenzisa empini yakhe yokufuna ukuxotsha omeya bamadolobho akhokhelwa ngamabandla aphikisayo. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele umnumzana Mike Ndiweni olwela amalungelo oluntu endawonye legqwetha elidumileyo umnumzana Kucacaphulu. Ubona abathi yabo limihlangano iyamukeleka kodwa milutshwana njalo kumgceke ukuthi abantu bona abalandaba lokugijinyiswa yilinkulumo bona bakufunayo yinkululeko yokuzibusa kwezabelo i-devolution of power.
Engingakutsho ngamafishane ukuthi abantu ibhili leli baliyalile bathi kabalifuni bathe bona ibhili leli kaliso priority into emqoka abayifuna kakhulukazi bafuna ukuthi uhulumende afeze uchapter 14 devolution of power.
Wathi siye kuphulo ubonile ukwamukela ukwenze abantu abayemukeli ibhili leli
izisekelo zombuso sithi nxa kusenziwa umthetho eParliament abeParliament kumele banike uZulu ithuba lokuthi naye atsho ukuthi imithetho le abakhuluma ngayo abafuna ukuthi bayigadle eParliament bayamukela yini njalo la belokunye abafuna ukuthi kutshintshwe bavele batsho khonapho nabo bafake ama-contributions abo. Kodwa nokudala okukhulu nxa abantu bekhulume ipoint yokuthi kulokunye okusamele kwenziwe ngakho-ke abantu beParliament ababuyele bengakuthongo ukuthi ibhili leyo abafuna ukuyifaka ibone ngasanti yona ngokwayo ibisela emuva i-devolution njalo i-unconstitutional ibhili ekhangelane lokuthi bathathele amandla ama-councillors nabomeya ngama-chairpersons akungabantu aba-elected i-ethile njalo sibone ukuthi yenzelwa ukuxotsha omanyenyeni namanye ama-councillors egwele
abantu ngakho-ke babathumele bheki besithini ubebantu wenu ngokade ukhona
bobukhulu yatsho lapho ukuthi ngabe lusizo ukuthi ingcenye abantu abasakhulumanga indaba ezimqoka ngebhili leli hayi ke babaphulu abantu bakuthilo njengokubeka ukuthi ibhili leli linika uminister abanye bakubeke ngesikhathi bathi khona ama unfettered powers uba lamandla amakhulu kakhulu agcina sengathi asedlula sona isekelo sombuso ngokunjalo ke ibhili leli bayalala njengoba futhi ujile ukuthi ibhili leli uminister kuba nguye uma othesa oyethesa umuntu icala kumbe kube nguye okhalaza ngalo okuthiwa selecala abe nguye futhi omahlulelayo okunjengokuthi hayi ke kwenza i-tribunal leyi ibe ingasazimelanga yodwa kodwa-ke besifakwe esikhwameni sikaminista abantu-ke bakubekile lokho sobala ukuthi hhayi-ke nxa kunjalo bona bayala ngokunjalo-ke ibhili leli kalibuyele lapho elivela khona kuyeqaliswa kutsha
imihlangano enje uZulu belokhu ekhalela ukuthi nxa kusenziwa inguquko emthethweni kungaba kuyini okuphathelane labo kumele kwenziwe imihlangano enje abanye njalo ngabathi yikudlalisa imali kambe bazakwamukela na imbono yona le eyabantu ethathwayo emhlanganweni yonke le
hayi kuyajabulisa nxa abantu bekhulumile zonke zenezi izinto ukuthi abantu i-constitution bayazwisisa njalo bayakwazi ukuyibala bayicubungule ngoba ngibone ngani abantu abakukhulumile khonako kuqondile into esayilwela kakhulu yikubana nxa kulo mthetho oya ephalamende kumele kube lethuba lokuthi abantu benze ama-consultations ukuthi bazalalela kumbe basoze balalele sekungeyinye indaba edifferent kodwa ama-consultations kumele yenzakale singabona engasekho siyaze sile problem mina into emboni ngami singakhala ngayo bathezi yikuthi kube nama-consultations eveleyo yini ngaphezukela le bhili ungacana vele ukuthi i-consultation engathi khona ibisenkulu mani in the whole country there are not more than 9 consultations 9 venues ngibona ngamthi Zimbabwe yonke izuzile ithuba lokuthi yenze ama-consultations yini mina i-problem engiyibonayo ukubana ukuthi akubanga nama-consultations eveleyo kuthi lokho futhi kutshengisele ukuthi ukuthi la iparliament senze ama-consultations ayikho serious yenzela nje kuphela ukuthi yenelise ama-provisions e-constitution kodwa ngabazimiselanga ukuthi bezwe ukuthi abantu bathini
nkuthazo banike elokugcina elakho ndiweni
ye mina ngithi kathe silomlandu-ke mbona ngani sesiqalile indaba nxa ibhili silalile sokusela ukuthi nxa imfuno yethu ingasayenziwanga senzani kathesi so ngibona ngani inhlanganiso ezimele ilungelo loluntu ejikelele eZimbabwe kumele zime ngamazwane zibone ukuthi ziyaqhubeka zikhankasa kuZulu zihlanganisa uZulu zimenza akhulume njengoba uphule ejile ukuthi ukuthi bazakufaka ngoba sizokufaka akathesa kuqakathekanga ngokuqale ukuthi abantu sebekhulumile it's on record wonke umuntu ole ndlebe uzwile abantu bekhuluma ngithi ngiyathakazelela ngokuphatheka kwenhlanganiso ezimele ilungelo loluntu izolo la kuvike ephelileyo zikhankasa ziqoqa uZulu ukuthi aphatheke kuyinto enhle kakhulu ebingajayelekanga elizweni abantu bebengavuswa nxa kade kunje imithetho bekusenziwa nje umuntu engavuka embhedeni wakhe ephuphe kuhle evuke etshintshe umthetho kodwa kathesi hayi bona ngani sokulomahluko sibili bona ngani yinto enhle kakhulu kumele sihambe siyenze sindawonye sisebenze kanzima abantu baphatheke babambe bademande ilungelo lapho
umnumzana Mike Ndiweni ngolwela amalungelo oluntu ubekhuluma endawonye legqwetha umnumzana kucacaphulu belo Praxedis Jeremiah we-Studio 7
lamlela ndwandwe lamlela mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
uhlelo lwezemaphandleni namuhla sisetsholojo lapho izilwane ezibikwa sezihlasele khona zabulala izifuyo ezigoqela inkomo imbuzi lapho babhemi sixoxa lwake wamela isigaba lesi edalele ephalamende umnumzana Believe Gawule baba Gawule siyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga baba Nkomo
sizwa kuthiwa zihlasele izilwane khona ngapho unjani umumo
umumobi kakhulu esigabeni sakithi ngapha emhlukweni ogoqela amawadi u-3 lo-2 lo-1 lapho izilwane ezithime khona ngalo phakathi ecingweni zithima khona ngale gemu siza phakathi ebantwini ngapha izilwane lezi ziqhaya ziningi njalo zilwabantwana izilwane lezi
Ngokwakuqala ukuhlaselwa izilwane lezi kumbe sokuyimvama nje
ngicela yenza ukufohla kwezilwane lokho ngathi thina vele emhlabeni umhlobo nalo abantu betsholotho bahlezi phakathi kohlupho olumangalisayo ngoba izilwane ezihlezi zifohla ngezikhathi zonke zithi kuse kusika kumbe kusehlobo ziyafohla khona ngane zibuye phakathi ezakhamizini ngapha zidle izifuyo zabantu abantu bahlezi bedlela iinkomo zabo bahlezi bedlela iidonki zabo bahlezi bedlela izinyamazana zabo bahlezi bedlela kodwa-ke phela icampfire yaleyo yathi sukula nkomo yayithe yona njengoba indawo yana yonke indawo yebecampfire kodwa maningi kwenzakala kuma-wad kanalo ward 7 ward 1 ward 2 ward 3 khona ngale ngaphandle ngokunjalo icampfire yathi sukula yayithi abantu bengadlelwa bazakhompasetha bazabuyiselwa lapho abakhona kodwa into yaleekayenzakali into leyihlale kuyenzakala kunjenje zendlovu zithi zingaphuma zidla amabeli akula ndaba zalutho indlovu lazikhathi ezinto eziba yingozi ngoba ezibulala abantu ezindaweni zethile kuba abantu sebeke wafa bebulawa zindlovu ngokunjalo inyamazana lezi ziyingozi ayisho kathesi kuphela zihlezi zivele zifohla ziphuma zibuya phakathi kwabantu zidala umonakalo nalowo eziwudalayo.
Uhlupho lwendlala kanye lokusilela kwamanzi ilumi njani?
Umumo wamanzi lendlala kulonyaka mubi kakhulu okuthi lanxa nje izulu lake lathi ndigana selibuya ekuqineni lapha alenzanga lutho ngoba la mabele ayivele sefile abantu njalo abasazanga balima okuzwayo ngokunjalo izilimo zabo lwalilanga ngokunjalo yindlala emangalisayo esigabeni sakithi. Indlala le yindlala yokuthi idinga usizo olukhulu kakhulu oluvelela kuhulumende langaphandle o-World Food Programme laba amele babuye bezoncedisa ukuze abantu basile ukuthi i-World Food Programme ithi nayisibuya ibisikhethi ithatha abalutshwana kunokuthi ithathe wonke umuntu ngoba abantu bonke wonke umuntu lendlala phakathi kwesigaba labo akulabantu epheleleyo amabele ngokunjalo futhi kube sokusiza udubo olukhulu azibo lwamanzi ngoba kunjeke izifuyo zethu ziza kufa ngodubo lwamanzi udubo amanzi kawakho isigaba esigabeni la ngokunjalo kudingakala ukuthi abantu basizakale masinyazana nje uhulumende ancedise ukuthi kube le ndlili zamanzi ezinye zingalethwa lapho ukuze abantu basiphathise
uyatsho kubana balutshwana abakutholayo ukudla ngabanjani laba?
Ukudla lokhu kwe-WFP kuyakhetha nkulu kuthi nxaze kubuye lapho ukudla lokhu kutholakale sokusithi ngamavillage ngamavillage sifunele mhlawumbe abantu abangu-30 ngevillage ngevillage kwesokuthi ivillage enxa utholile imizi eyi-100 and something kulenafenez eyi-100 and something imizi yoyodwa sokusithi ngokunjalo sebeikhatha abantu abangu-30 bona balabalutshwane nabangu-20 abalutshwane nibasebencedakala sibathole ukudla yikho-ke esikhathini esinjengalesi lapho uhulumende khona lo dubo khona lokuthi uhulumende owethukala mali ezizinto kuzaba yingxaki vele kuyinto ezinzima kuleka lama-WFP nathi besiza la kucelakala nkomo ukuthi ngabe abakhethi bayanika wonke umuntu kakhulu nxa umumo umubi njengalo walo nyaka umumo walo nyaka mubi sifuna ukuthi ngalo ukuthi abantu bonke bayenelise ukuthi baphathise bathole ukudla ukuze abantu basinde ngomnyaka lo umubi kakhulu.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo babagawule, siyabonga.
Ngiyabonga babankomo.
Veli lalele uhlelo lwezemabhandleni sixoxa lwake wamela isigaba setsholotsho edalele ephalamende umnumzana Believe Gawule. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yeah, asidibaneni kulolu hlelo ngeviki ezayo nxa kukhona lifuna sikhulume ngakho khona ngapho emakhaya lisazise. Sengilichiya ke kuhlelo lwe-Studio 7 Live Talk asihluzeni bomama lapho esixoxa khona ngempilo yabeZimbabwe abahlala emazweni ikakhulu sihlaziya nomhlangano wabomama abangamakholwa umhlangano owe-Women's Dominion. Kwanelokwalamhlanje olivalelisayo nguntungamilinkomo lilana.